Emhlanganweni lentathelo izindaba emahofisini ali commission emzini we Mount Pleasant eHarare umgcini sihlalo wayo uCommissioner Justice Lois Mathanda Moyo uthi selokhu baqalayo umsebenzi sebethole imibiko yendaba ezingamachumi phose amane ezilichumi zakhona kungezaba lezikhundla zaphezulu. Uveze njalo ukuba sebeqalile njengecommission ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso zalabo abakuzikhundla eziphezulu. Kunje sekulodaba olulodwa oselukhwezwe lwasiwa kwabe ofisi yabachuchisi bakahulumende eNational Prosecuting Authority. Linkulumo isekelwe ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF bona abasanda amagama abanye balabo abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo. Umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo beZANU-PF uMabutho Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lokuzama ukulondoloza umnotho welizwe.
Kumqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele buliswe elizweni leZimbabwe ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla okukhulu kwakhona kwenziwa yobugwelegwele obenziwa ngabantu abaye bethenjiwe ukuthi bebe semahofisini ayiwakhangelele ukuthi aqhube afake ingqubekela phambili elizweni.
Upha isizathu sokuba kungani beqale ngokuveza inkokheli ebandleni labo leZANU-PF.
Laba abaphakathi emhlanganeni wethu sibaphi ithuba lokuthi bezigezise bezisho ukuthi hayi bona bamsulwa ukuze abantu beZimbabwe bebe lethemba lomhlangano wethu weZANU-PF ngoba inkulumo eningi lapha esitaladeni yokuthi ubugwelegwele buphakathi kithi kuZANU-PF.
Uthi ulethemba lokuba abezomthetho bazowuzwa umkhosi ohlatshwa ngabantu phezu kwalolu daba.
Umongameli wethu ukhuluma ecaca ukuthi wonke umuntu ozatholakala elecala lobugwelegwele inotho yonke yakuyithole ngobugwelegwele uzayithathelwa.
Kodwa abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazoyicela isivuthiwe. Unobhala kulolu hlangothi u-Ostalos Gift Siziba ulandisa kabanzi ngalowo mbono wabo.
I-Anti-Corruption Commission eZimbabwe sonke siyawazi ukuthi ukusebenza kwayo kusukela kudala ukuthi iyakwazi ukukhuluma but ayila amazinyo okuluma ikakhulu uma sikhangela indaba ze-corruption.
Uthi kulamaqembu ambalwa aphatheke kuzibanga ezehlukeneyo zomkhuba wenkohlakalo.
Laba bantu baku-huge corruption and kundaba ke zefuel ibaba operator abayenza ama izinto eziningi zefuel okwesithu basendabeni ye utshintshwa kwemali.
Kungakho esithi yena labanye bakhe usiziba bazake balinde babone ukuba uvunguza usiya kuphi umoya lo wokulwisana lenkohlakalo okukhulunywa ngabezakhe. Usiziba uthi akabone siba khona obotshwayo ngemva kokutholakala elomlando ngabezakhe.
Ngabantu abakhulu ke kezombangazwe njalo bakhona abancane sebeke bazama abafikanga ndawo. So mina ngenzela ukuthi namuhla njengoba beyenze i-press conference bazaphendukwa sababuza ukubana ke abantu abanjengo-Tagore bangaphi, abantu abanjengo-Rottenberg bangaphi, abantu abanjengo-Emerson Lamuzo Mnangagwa bangaphi mayelana le ndaba ze-corruption ngenxa yokuthi yibo ke phambili ngendaba zokutshontshwa kwemali elizweni.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi akuqali namhla ukhulunywa ngumgcini sihlalo wezakhe lequla lakhe.
Akula lutho engaluthabela engaliqhokezelela izandla ngoba inkulumo leyi ma sikhuluma ngobugwelegwele into eqondileyo. Inkinga engiyibonayo lapha eZimbabwe umthetho wethu ubungacaci ukuthi ubugwelegwele kuyini. Sesidinga amacele ukuthi hayi kho nje sizizothiwa khona hayi sokulamandla sibe lamandla ukuthi bengabopha abantu ngamafitshane. Ngathi mina akukho kutsha kimi lokho, asonto engayikhangelela ukuthi ikhulunywe umuntu onguye ozibambileyo kuyanele icommission.
Ulandisa ngakukhangeleleyo uNtungagwa ukuba ngabe yikho okwenzakalayo hathi kube lokhe kusethuswa lokuxwayiswa abantu.
Ma kuthiwa khona kuye kwaba lezinye indaba ezaripotwayo akukhulunywa ukuthi sezikwisiphi isigaba kumbeni sezikusokusetshenzweni sokudingwa abantu yini sokubanjwa amaphepha amaofisa akade ebhalwe izimali kade zitshontshwa ngenxa yani isabe siloku esikhuluma ilizwe leli kalithatha ngozibuse namhla sesile minyaka mbone singathi amachumi amane kusho ukuthi sokusithetha amachumi amane ukuze siqale ukukhuluma ngolako ukuthi hayi akusali zibani bani akusali zibani bani
abezakhi bathi kunje sekulodaba lwenkokheli yenkampani kahulumende yeZimbabwe National Roads Administration Zinara oselusemthethwandaba kuthi olwenasa lusahluzisiswa ngemva kokuthola imibiko yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kanye lenkohlakalo kungakho besithi asikho isizathu sokubumba enye ikhomishini yokucubungula lezindaba e-National Commission of Inquiry ezamele ihluzisise indaba zenkohlakalo njengalokho okuke kwabethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvezwa kwenkokheli yeZANU-PF kwezenkohlakalo besithi lokho kungenziwa nxa kuyukuthi kuqondiswe kwabebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.